abenzethu lamhlanje. Abanye abasekeli bebandla lezano PF batshengisela esidaladini besithi akumelanga unkosikazi Grace Mugabe achothozwe kulandela ukutshaya kwakhe unkosazana Gabriela Engels weSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi kumele uhulumende abanike izithupha ezifanakalayo esigodleni seZimbabwe esiseGoli ukwenzela ukuthi zivote ngomnyaka ozayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla uZulu sekhuluma liphuma luze lishona ngozodwa wabantu obenxuswe luhlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ukuthi abuye kumbukiso weHarare International Carnival. Abanye bathi akumelanga abuye ngoba kagqoki isembatho sensitho. Bakhona abanye abathi bamthande njalo. Iqembu leHighlanders lithi kalisoze lixolele umqeqeshi walo u-Errol Akbay nxa engakasoze enze kahle emdlalweni olandelayo. Kulayithok lamhla kuhlelo lwezana lezeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubhalisa abantu kugwalo lwe-Voters Roll ngesikhathi uhulumende esithi sokumele abantu balahle izithupha zamazenge. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.